Ngoba ngingasikhangelisi ukukhuluma kwe-Freedom House ikhuluma njengabantu abazange bafike phakathi bakhangelisise ukuthi kathi izinto zingabe zihamba kanjani, ngoba xa sibhekisisa kahle sibona ukuthi abantu abazama ukuthi bahlangane bahambise umbiko othize kuhulumende bayatshaywa ngamapholisa njalo abantu kulezi nsuku lanxa bexoxa nje kuyesatshe ukuthi no mhlawumbe isebenzi kahulumende zingasizwa amakhoti akhanya lokhu engakazama ukuthi isisekelo sombuso esifakwe ngo-2013 sisebenze kahle kahle, into esifana nabo-devolution ezingamalungelo abantu yona leyo akusisekelo sombuso kazikenziwa, amakhomishini afakwayo akaqiniswa njalo akhethwa ngendlela engakhanyiwe ngikho egcekeni. Mbone ngani mina ukuthi kuthiwe iZimbabwe isisiba ngcono kungabe kuyiphazamisa ilizwe liqhubeka lisiwa njalo libonakala kungelabo belo bokuthi mhlawumbe emalangeni azayo izinto zizaba ngcono.
Kona kuyini ngokubona kwakho Dokotela Sibanda okungaba kwenze inhlanganiso le yaphuma lombiko onje?
Ukuthi egcekela ukuthi inhlanganiso le isebenza kakhulu, isebenzelwa kakhulu njalo idlelana kakhulu le nhlangothi zabohulumende abasemazweni abo-America labo-Britain aseceleni leli elentshonalanga. Khonokho kwenza ukuthi nxa amazwe lawa esengani asefuna ubudlelwano lohulumende othize, lazi inhlanganiso lezi zisuka zibe buthakathaka kancane zibe ngani sezilumeka. Sike sakhulumisana labantu abasebenzela ama-foreign ministries abenza ngobudlelwano bemazwe besithi hayi thina sesizama ukuthi silungise ubudlelwano bethu lezanu. Ngakho nxa kunjalo asisafuna into ezingane ziyaphazamisa khonokho. Mbone ngani mina inhlanganiso leyi ilandela khonokho nje ukuthi amazwe layo angaphetsheya asefuna ukuthi azame ukuthi adlelane loba ngubani obusayo kwele Zimbabwe, ngoba abone ngani abantu beZimbabwe ngabasoze bakuthole ukuthula njalo ukuzibusa okugcweleyo esikhathini esincane esilandelayo.